sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga injabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 kuNtulikazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu ukusize kuthina abantu basengatshengisela.
Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eleZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit.
Ongang ukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile okuhlanganisela khona e-New Parliament namanye ama-venue wonke.
Umhlangano we-SADC Standing Committee uqalisile namuhla eHarare okuzaqhutshwa khona i-SADC Summit. Bazathola na imendulo ababili abeZimbabwe abancintisa namuhla kusihlwa kumdlalo wokugijima owe-200 meters kwele France. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eleZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sebutho kanye lesamapholisa ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi kuyethusa okwenzakala elizweni osokubotshwe abantu abedlula ikhulu okuthiwa waqoqa ukutshengisela elizweni lonke ngosuku lomhlangano weSADC Summit. Kusenzakala konke lokhu inhlanganiso ye-European Union namuhla ixoxe umhlangano wenhlanganiso ezizimeleyo eHarare okuhlolisisa ukuxokozela okuselizweni. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition yalile ukuya emhlanganweni lo isithi inkokheli yayo idingwa ngamehlo abomvu ngohulumende othi bajojozela udlakela. Abaqondisi benhlanganiso le baya kuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu ukusize kuthina abantu basengatshengisela. Kakazabonise ukuthanda ukubona abantu besemgwaqweni betshengisela. Ngendlela eyasebenza ngayo izikhathi eziningi uhulumende ukubona kuyindlela yokufuna ukuhluthuna umbuso. Kanti ke uyakutsho khona lokhu uhulumende ukuthi kulamazwe angengentshonalanga afuna ukuthi kusetshenziswe amathuba njengalawa ukuthatha umbuso kuhulumende ngendlela engafanelanga. Ngakho-ke kakumangalisi nxa ulandela indlela uhulumende acabanga ngayo kweminyaka eminingi lokufuna kwabantu ukuthi batshengisele baveze njalo ukuthi abasuthisekanga. Lezo zinto zombili nxa sezigcikilana yikho ubona sekulamasotsha sekulamapholisa emgwaqweni ngokuba bengathandi ukuthi kube lokutshengisela ikakhulu ngalesi sikhathi lapho kuyabe kukhangele khona amakhamera ubuzulu wonke emhlabeni ekhangele eZimbabwe lapho kulomhlalo.
Kodwa kulandlela engani lula uhulumende engakusebenzisa ukuthi kungakhanyi ngani wenza into ezingasizo.
Indlela ikhona elula, akudingakali masotsha emgwaqweni, vele kadingakali ngokuba akasikho isimo esisibonayo esokuthi uzulu weZimbabwe usengatshengisela engamamiliyoni emgwaqweni okuza kwenza ukuthi kube le ndlela le kumbe kube lodlakela kusenzeka zonke lezo zinto. La ngabantu bengatshengisela bangatshengisela ngendlela elokuthula engasoze idinge amasotsha engasoze idinge amapolisa njalo ngibona kuqhakathekile ukuthi uhulumende afunde ukuthi vele lapho kuhlangana khona inhlanganiso ezihlukahlukeneyo zomhlaba iIMF iWorld Bank iUnited Nations abantu bayatshengisela besola lokhu kumbe besekela lokhuyana kakuvumele khona lokho kwenzeke basukuma abamsekelayo yena uhulumende bayemgwaqweni bayetshengisela basukume laba abangavumelani lo hulumende bayemgwaqweni bayetshengisela umconstitution yeZimbabwe iyawuvuma khona lokho kanti ke futhi kuyayiqinisa iZimbabwe kuyakuqinisa ukubusa kwentando yabantu ngobuningi babo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ukudaba olufanayo umhlangano weSADCO Standing Committee uqalisile eHarare namuhla lapho isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Ranganayi Chimbindi onguye osezakhokhela eli committee ethule khona umbiko wakhe okwamukela lesi sikhundla. Kukhangelelwe ukuqhutshwa eminye njalo emihlangano eminenginengi eyandulela owe-SADC Summit ozakuba mhlaka 17 kuya nalinyanga. Ukuze sizwe okunengi ngamalungiselelo emhlangano ye-SADC, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Richard Runyararo Mahomva obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende njalo engumqoqi wokwethulwa kwembiko ephathelane lemihlangano ye-SADC elizweni.
Okokuqala ukuthi iZimbabwe isikuzinga elingaphezulu kumalungiselelo ohlelo lweSADC oluzabe lukwelakithi eZimbabwe. Okungangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile. Ikanti njalo lalapha okuzenzelwa khona imihlangano okuhlanganisela khona eNew Parliament, okuhlanganisela khona leminye lamanye amaveni wonke konke sokulungile ukuthi iZimbabwe ithi ukuphatha isandla leli lomhlangano weSADC esizathi ukuba lawo lemgwaqo yethu yonke isilungile lokunye nje esingakucabangela kathesi esingakujwe ukuthi iZimbabwe isilungele ukwamukela bonke abantu bemzini.
Kuzahamba njani lapho abeSADC sebefikile njalo ungasichazela ukuthi ikhona inye eminye imihlangano ezaba khona kungakafika umhlaka 17 eyokulungiselela isami?
Konke sokulungile njalo uhulumende uyenelise ukuthi ekhuphe indleko zonke eziyenza ukuthi iZimbabwe ibe sesimeni esihle ukuthi yamukele abantu bemzini ikakhulu inkokheli zeSADC ezizathu kubuya. Yikho ke esesingakutsho kathesi ukuthi konke kulungile.
Lo ngumnumzana Richard Runyararo Mahomva obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende njalo ngumqoqi wokwethula kwembiko ephathelane lemihlangano yeSADC elizweni. Ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Abavalisi labazali bathi bakhathazekile ngempumela yemihloliso kanhlangula eZimbabwe School Examinations Council kumbe iZimsec. Ugatsha lubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimsec lwazisa ukuthi abafundi abaphumelele kumihloliso ye-ordinary level bayisilinganiso sokune ekhulwini 4.44% kuphela. Inani labaphumelele kuzifundo ze-advanced level lehle lisuka ku-75.89% laya ku-31.67% ekhulwini. Esazisa uZulu ngempumela leyo umgcini isihlalo weZimsec Board umnumzana Paul Mapfumo uthe izifundi ezilobe imihloliso zingekho esikolo aziqhubanga kuhle. Ugcizelele sithi kumele kulandele umthetho kahulumende othi izifundi zonke kumele zibe lempumela ekhanyayo e-continuous assessment learning activities kumbe ikhala. Uhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumele senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Kuyisibuko phecelezi mira eveza okuyikho kanye okwenzakala ezikolo silo hlupho olukhulu kwezemfundo uhlupho olwababalisi abangaholiwe uhlupho lwabafundi abangenelisiyo ukuthola imfanelo zonke zemfundo singabuyele emuva sekhangela inzira masanga Commission report eyiyo eyasandulela ukungena kucurriculum yethu yokusebenza ngezamakhono yagcizelela ukuba uhulumende kaqale isikhwama phecelezi okuthiwa i-Education Equalization Fund esilenhloso yokulinganisa izikolo zonke kungabi khona isikolo okuthiwa lesi sikolo asila ukuthini lokuthana kodwa ke ngempumela zemhloliso ekakhulu le mhloliso kanhlangothi isivezela obala uhlupho esilalo njengeZimbabwe
lapho abangenelisanga ukuthi bayenze ikhala abatholanga ke ama results abo kutshoni lo
indaba yekhala dala sakhuluma ngayo ekuqaleni kwayo ikhala iqala injongo yekhala kwakuyikuthi incedise abafundi bengafeyili phecelezi ikhala yi-coursework okuthi vele nxa silanda ukuthi umntwana ayebhali i-O-level umntwana ayebhali i-A-level athole vele eselayo impumela iminyaka yonke le kusetshenziswa ikhala lapho yaqala khona ayizange isetshenziswe kuyasethusa manje nxa sokuvumbuluka sokule mbiko yokuthi abantwana abaphindayo ababhalanga kumbe kabatholanga impumela yabo ngenxa yokuthi kababhalanga ikhala kukanti ikhala yona ivele yayisebenza ngibungipo ngifuna ukukubeka mgceke thina njenge-athos sake sabuza kakhulu ukuthi kanti ikhala isebenza nini sibona izikolo zithola 0% kabantwana behambe bele mpumela yekhala eyayingabenza nxa ethole impumela emihlanu emhlolisweni wakhe engathola u-0
Umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yababalise Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe obaxoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Ele Israel lithi namuhla libhombe endaweni ezithiyeneyo kweleLebanon lapho ebelihlasela khona abebutho leHezbollah. Liphinde lathi lihlasele njalo eRafah elicabangela ukuba kwelabahlomileyo abeHamas abathumba izizalwane zakwele-Israel ngomfumfu nyakenye babulala abanye abafika phose inkulungwane lengxenye. Amapolisa agijimisane labatshengisele eNairobi kwele Kenya namuhla abafuna ukuba umongameli William Ruto asuke embusweni. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabanye abatshengiselayo ababotshiweyo. ELeRussia libika ukuba ibutho lakele Ukraine lingene elizweni leli esabeleni seKursk lahlasela okwesabekayo. Sekulensuku ezintathu eleRussia lilwisana lebutho lakele Ukraine kuleyo ndawo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kwezi phathelane lezeMelika, amazwe omhlaba achiyeneyo akhangele umkhankaso okhethwa lukamongameli weMelika ngelihlo lokhozi ngoba impumela yalo izaveza sobala ukuthi ubudlelwano beMelika lamazwe la buzaqhubeka bumi njani. Ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe amaningi buqakathekile kakhulu ngoba eleMelika lilenhlelo zokuphathisa amazwe la ikakhulu ngemali ukudla lezempila kahle. Abancintisa kulolu khetho ngunkosikazi Kamala Harris owebandla lamademocrats olomnumzana Donald Trump omela amarepublicans. Sibuze olandela izombusazwe weMelika umnumzana Tim Muringai ukuthi ubona ubudlelwano beMelika buzaba njani kunganqoba uTrump kumbe kunqobe uHarris.
Umama uHarris enganqoba siyakwazi ukuthi kule continuation ekhona yena lo baba uBiden okhona kathesi siwazi ukuthi amaDemocrats bona bathanda ukuba in a more defensive approach ezinto ezenzakalayo all over the world ukuba le peace loku umeka sure ukuthi amazwe wonke ayakhulumelana kuhle. Siyabona ukuthi kuyabe kungela more of these confrontations enzenzakala kathesi esizibonayo. And siyabona ukuthi iAmerica layo ingathiwa isikhangelela ukuthi amanye amazwe are responsible for their areas. Singakhangela iNATO, sibona ngathiwa sebengenisa bo Ukraine, Finland, leSweden ukuthi lazo zibe le protection ye Article 5 ukuthi zingabanjwa by any other country then bazabe bencedisa in those areas. So khonapho ngithi hayi umama uHarris ngangena ngathiwa yi-continuation of the same policies esisetshenziswa ngubaba uBiden. Maybe a little bit change here and there, but ngathiwa kuyabe kufana.
Phansi kombuso kaTrump ke.
Kunganqoba ubaba uTrump, hayi, the first 4 years ekhona laphana sabona an aggressive policy eyoku-withdraw the United States from international scene or ama matters of world affairs. Sabona besithi iAmerica first in a lot of things. And ubaba uTrump, njoba wayengu-businessman oqakathekileyo for a long, long time. Yena, the lens as born around the world is about making money and making big money for his country. So khonapho ngathiwa philosophy yabisitshintshile. Siyabona impilo ezonke ezihambayo. America is very invested. Hayi ngiyabe sembona ngathi yabe se keeper the ngathiwa se concentrator with an isolationist policy. But Konoko sibona ngathiwa is detrimental to world affairs.
Umnumzana Tim Muringayo landeleza umbusazwe weMelika obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe entolongweni okwamanje bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba bagoqela amalunga ebandla le-CCC abotshwa ngohlangula esetheswa amacala okuqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Abalwela amalungelo oluntu, umnumzana Robson Chere, unkosazana namathayi Kwekweza, umnumzana Vusumuzi Moyo, lo mnumzana Samuel Kwenzi, labo bavalelwe entolongweni e-remand prison. Betheswa amacala okutshengisela phandle komthethondaba eHarare lapho ababekhonona ngokubotshwa kwamalunga e-CCC kanye lokutshotshozela odlakela elizweni. Baya kuphika lokhu. Kusenjalo leZimbabwe seligcwalise ibutho lamapholisa kwamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit ozaqhutshwa mhlaka 17 kuyona le inyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolugibs tibo eStudio 7, uxoxele olandeleza umbusazi omnumzana Fortune Lalazi kanye lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umlalazi usungula lingxoxo.
Izizalwane zelizwe lakithi uma zifuna ukuyabhikisha emgwaqweni zivunyelekile ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Siyabona ukubotshwa kwabantu abathize ahead of iSADC Summit. Abantu beZimbabwe sokucaciseni balelungelo lokuthi iSADC yona ibuya bademonstrate ukuze batshengise iSADC ukungajabuli kwabo elizweni labo. iSADC sikhumbule ukubana yinhlanganiso yabantu beSouthern Africa, ayisiyo nhlanganiso kaMnangagwa kumbe iZANU kumbe uhulumeni. Uzakhumbula komnye umnyaka iSADC isenzelwa eDurban kwele South Africa, umongameli esesengu-Jacob Zuma. Bathi bembuza ngokudemonstrate kwabantu wathi yona le democracy sihlala sikhuluma ngayo, yekelana abantu batshengisele ukungajabuli kwabo ngento ezithile. Yibo abathungameli esibafunayo lapho.
Yes, ingenise ke ubaba uJuma khonapho. Ngamapshani baba uJuma, ngamphendula sithini umlalazi lapho?
Uduru esiba lalo lapha kwela kithi eZimbabwe ukuthi kona kulabantu abavele bangani babona impilo yabo ilungiselele ukuthi bebehlala begobola begongoda ilizwe labo eleZimbabwe, especially nxa kulama international events anjengabo ungalabana i-United Nations General Assembly kumbe national SADC kumbe i-African Union. Bakhona abantu vele abafuna ukuthi befike beyenze ukuthi iZimbabwe ikhanye ililizwe elingamanga kuhle, okumele ngabe kungenela abanye abantu country and stuff like that. Yet, according to there is something called sovereignty in SQ. Ude amazwe ngamazwe azimele lapha. And thina ude lethu silakhe silakha ngoba sabe sindawone. Sisibonisana akona umuntu belo perfect. Ngala be uphandaniswe khona sitshengisanga hayi lapha kuphandaniswe lapha bakithi kulungiswe njani and siyaphambili. Manje bakhona abantu vele abasengama professionals ofuna ukugongoda lokugoboda ilizwe labo. Usuzibuza ukuthi anokuhamba njani. Kathethi uzibone kathethi bakhona ukuthi ya sizahlangana estradini sifuna ukulithengisela le nto esinjalo. So ngasho uzibona ama-social amapolisa sengele ezisenzeni labana kwakumangalisa and kumbe they are trying to prevent abantu abanengqondo zona lezo ukuthi bengaphambamenzisa abantu ngoba as much as abantu belelungelo lokuthengisela ilungelo lona lelo ngelakho yelivunyelwe but kulomunye lawo lelungelo lakhe elokwenza angabe kufuna. Asiyo abantu bonke abayifuna ukuthengisela kodwa nxa wena usuthengisela usushisa amakhaya ufaka izitini emarodini usushisa akulamuntu omele aye town usuthatha ilungelo lomunye umuntu wena usufuna elakho libe yile liphambili kuyabe kuqondile kuyini khona oku kuyabe kuseyini na ngabe wena nxa ufuka izitheko zenzele uthule kungelako udlangudla ngophakathi lo ofuna ukwenza okwakhe umekele la enza okwakhe but into esiyaziyo ukuthi wena akukaze kube nokuthengisela okuphela kuhle lapha eZimbabwe ukuhlala usho kuyiziphithiphithi kushiswe izimota kubula ama-building ugcina kumoshakala le mpilo zabantu sibili so khonoku yikho esingakufuniyo yikho sowudala ukuthi amapolisa xasa ukungena kathesi ukuthi athi hayi hayi libona ukuthi sikhona zama ukwenza into engayisiyo hayi sizagqibelana amadlela akhona andilimzile uminister of home affairs owe-England kale ushiwo athi khona we're creating 500 more places for ama-protesters laba bazangena ejele and sebeqansile ukugweshwa kathesi
ye mnalazi umphendule khona ugolide
unfortunately ugolide ucabanga ukuthi i-sovereignty ngeyezanu kumbe ngekahulumende ukuba sovereign kutsho abantu bonke siyakwazi ngehistory yokuthi whether li-violent or li-non-violent izanu-PF ayifuni ukuyi-exposwa ifanana lobaba lwana wemakhaya ohluphayo othi nxa kubuye izethekeli abantwana bayedlala kude le ezasale bagongode ekugcineni yilona uhlupho njengona ngitshilo i-army belongs to ama-barracks ngaze uhambe kuphi umhlaba iZimbabwe is extraordinary ngokwenza into ezirongo khona e-UK akutshoyo ukuthi abantu bayaprotesta yes abantu babotshwa ngemva kokubana sebeve-violent ubezwa sebesithi hayi xa sekunzima sizabiza i-army manje okweZimbabwe kulokuhlanya phakathi kubizwa i-army before abantu baproteste kubotshwa abantu before baproteste e-UK khonokho anika khona i-example ngabantu abayenze i-violence basebebotshwa asobantu abacabangelwe ukuthi bazakwenza i-violence
vala khonapho ngomfutshane babakolite
mina ngililunga leZANU-PF ngiku-central committee asikaze sihlale ngisho umhlangano one lapha esahambeni siyogongoda khona abantu imhlanga yonke sihlala sithi sihambeni siyoyingqinga abantu ukuthi abantu kanjani babuye kithi bavotele thina asifezeleni okuhle ngezikhathi zonke so yikho vele thina esidume ngakho hatsho kokugongoda lokho kodwa into ekhona yikuthi khona njengoba ngihlilo mina abantu bangapha babomlalazi babophela lula ngoba bahle bakhulume anobele yikho bazange bakhulume babongibonakala hlobo sezitridini yikho bengabushwaka but abantu aba bayangena kutwitter wani vele bayenza imbonani kabenzi lokwana ukuthi ayometa isenini yimbonani vele yothi wena bafuna ukungcolisa ilizwe lethu
lapha lize umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Lalazi olandele zombusazwe bexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 kwezemidlalo kambe bazathola yini mendulo abafana ababili abamele eZimbabwe kumncintiswano wokugijima owe 200 meters ozaqhutshwa namuhla ntambama kwimidlalo ye-Olympic Games eqhutshelwa kwele France. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uthafana shemakaraulo makanaka ishe charamba balobeka kutsha imbali yomdlalo wokugijima elizwe leZimbabwe ngokufinyelela kufinal yomncintiswano we 200 meters kumidlalo ye Olympics izolo ntambama wake wasebenza intatheli izindaba yezemidlalo uthandiwe Moyo uthi uvisela ababili laba inhlanhla enkulu emkhankasweni wabo ukuthola imendulo.
Yenze kuhle sibili kakhulu sesithangele ukuthi this time around mhlawumbe singathola lathi imedal njengeZimbabwe.
Intatheli izindaba yezemidlalo uPraise Dlakama uthi yena kusenze kube lula uba bathole imendulo abadlali laba nxa ekhangela indlela abagijime ngayo ku semi final
isikhathi labo yenze ngani nje solo lazo ngoba abaqedwe ku number 3 kuma izawo futhi masikhayele ukuthi number 1 no number 2 kuma izawo different isikhathi labo bezihambile kakhulu kulezawo
olandela ezemidlalo omnyakazi mabikana uthi sekungenzakala loba yini kufinal kodwa umdlalo wokugijima usungaphakama ngemva kwemidlalo ye-Olympics.
Hawu makarawu locharamba hayi bazenzile izinto kuhle lokhu kuyabukeka lo kuyabongeka abancane abasakhula labo bebona into ezinje zenzakala bonke baya balebelief ukuthi it's possible abagijime ngalawa abafana bana basimele kuhle njengelizwe lokutshengisela ukuthi vele ama-sportsmen sota difference i-talent linature saselincane kuma-next Olympics le more representatives
uDumisani Lulani Dube ohlala enyama endlovu uthi bengaba baningi abenza izimanga kwezemidlalo nxa amathuba engaphiwa labantwana basemaphandleni
lapha abadala labantwana sebezidinga ukuthi bethole ukudla isikhathi sokuthi umntwana esokuthi uthole ukugijima benelandela ipassion yakhe ayisisekho so laba bafike ngokuthi bayathola uyakwazi vele lapha ispecial enamendlovu ekhona ufishal ebegijima kakhulu kodwa nesizathu sokuthi umuntu akathuli uyagcina esiyadinga umsebenzi etshiyana nakho lokho kwama-sports
umakarawu locharamba bayingxenye yabadlali abayithuba mnembili abafinyelele kufinal njalo laba ngabagoqela intshantshu zasemelika unoah lyles kanye lo-arion knighton bona abakhangelelwe ngabaningi ukuba benganqoba ndawonye loyetsile tebuho owawele botswana umakarawu locharamba bafunda emakolitshini emelika ngiyimele isidi 7 kobulawayo ngingujoseph njanjini
Sokuyi sikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumelayo nange WhatsApp.
Kusasa we Studio 7 linjani lonke labalaleli benu. Indaba le yenziwa ngomnankagwa laphana kusiya ngombono wami. Angiyiboni into elungileyo ngoba ungakhangela into eyenziwa ngomnankagwa ngesikhathi segugu rawundi. Nguye umuntu owadeclare amasotsha ukuthi ephume esibulayelo ubaba omkhulu ngani. So ungakhangela futhi umdala unkomo wasesithi hayi mayuyubo mayuyu impi mayiphele akube lokuthula. Okutshengisa ukuthi impilana vele yayingaphelanga ngoba lakathezi beyikhanya ngantu ayelokhu isalengile emoyeni. Impilana ngabe yathi phu phansi kuphela zihlezi khale kuphela kawani kuphela yona impi vele ingabakhona soze kuswelela lo ofayo kodwa asoze kuswelela lozasala futhi. Iyaqala kodwa ayiphelanga. Ngisamethimbi ngilapha ekanye la kwele Botswana.
Sanibonani basakazi bethu bakaStudio 7 okhulumayo ngobona waselifana kuyadabukisa kwesikubonayo ekuhlukunyezwa abantu ngenxa yokuthi kunamavizitha azoba khona so kuhanjwa kutshaywa abantu kuhamba abantu bebotshwa ngumbuso weZANU-PF bayakubona manje uJoseph Juma okwenzakalayo bakujabulele bayakukhomenta bathi kurayithi umnankagwa yenza into e-right kakhulu mayeleke sisongela abantu ukuthi nabachumi ebatlhaba ugodo kuyinto enhle yona le enje
siyabingela siyabonga sicela isikhathi se-news lisengeze sona ngoba utholi sokuphawula umuntu oyedwa ababili isikhathi siphelile kanti-ke kulezinye izinto ezibalulekileyo abantu abangazihlaziyela labo ngoba siyabona ilizwe lakithi akukho lapho eliya khona kumele sihlanganise ngomqondo sonke ukuthi sibonisaneni ukuthi izanu since 1980 ngempela isehlulile singamazimbabweni for 50 years sakukhetha ukubaleka omnye eBotswana omnye eAmerica yinto kumele sihlaziyeni sizithole isisombululo ukuthi kuze kube nini izizwe zonke zilungisa amazwabo ngedemonstration yevoti ngayo yonke indlela ukuthi osiphethe uyehluleka asisamfuni sifakomunye ongasenza ilizwe lethu lephambili libe lesizotha ihlonishwe la izizwe iZimbabwe yilizwe eliyangisa umhlaba wonke ukuthi ma ungazwakala nomuntu eChina ukuthi you are from Zimbabwe but we babo kuze kube nini abantu abahlaziye bebaningi sibonisana indlela
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo Live Talk namhla sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe okubotshwa mahlana abafikisayo labalwela ilungelo loluntu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama.